okutshiwe ngubaba ondweni kuhle kakhulu. Uvikela indawo ekamthwakazi. Indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi, utshengisa ubudoda, utshengisa ubuduna. Yizwi induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo. Zonke nje ziphatheke ngendlela ukuthi wenza kanjani ondweni. Kube ngakuyavuma. Zonke induna ngabe ziyaphatheka. Zimchase kakhulu kule nkulumo okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule, kukhanya endweni kuyabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu. Izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje ukuthi kumele kuye kumatshwa kwisitatu sikaNkomo nge-Friday. Zizayethuka lazo zikuxhaseni induni.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxeba angadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela.
Mthembu, amazwe omhlaba akhangele, amazwe omhlaba akhangele. Uhulumende kamnangagwa lokhona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okokudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba umnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba, ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba nokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo. Ngibona ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business. Njalo le ndlela kungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siye khankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.